sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 11 kuLwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, enye inkokheli yebandla leCCC ebalisa umnumzana Welshman Ncube lo tenda ibithi isizigeze izandla phezu kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC edalele parliamente senate le council okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu. Isigodlo sommeli wele Palestine eZimbabwe lamuhla sibambane lenhlanganiso ezijiyeneyo phansi kwenhlanganiso ethiwa Friends of Palestine betshengisela eHarare phezu kwempi ye-Israel lebutho leHamas esibulele inkulungwane zabantu.
Dabukile lapha mina njengomqeqeshi lami ade engangikhangelele ukufunda kuye uRamani, mina personal wangi-inspire.
Umqeqeshi olodumo uRaman Gumbo kasekho. Abakumsebenzi wempilakahle abagoqela benhlanganiso ezimeleyo High Community Health Working Group abongi lama-village health workers bakhala ngokuqonga kwesilinganiso sabantwana abaphambaniseka ukukhula kwabo ngokuswela ukudla.
Omama bayaswela ukudla kulomsoco ngesikhathi bezithwele ngenxa yezinswelo ezibakhona emakhaya. Lawo ngokungani kuhle kwezulu, ukudla kuyashota emakhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Enye inkokheli yebandla leCCC ebalisa umnumzana Welshman Ncube lo tenda ibithi isizigeze izandla phezu kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC edalele parliamente senate le council okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC asefika phose ikhulu nguChabangu, abanye abalandeli bebandla leli bebesethesa umlando uNcube lo bithi besithi basebenza laye ngoba bengaphumi egcekeni. Kodwa uNcube izolo utshele intathele izindaba ukuthi kalani lokwenziwa nguChabangu. Lamuhla ubithi laye wethule umbiko esithi lanxa elezikhalazo ngokungaphiwanga ithuba lokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kasoze wafa wasekela indlela yokulungisisa lezi zikhalazo ngokuxotshisa abanye. Wengezelele esithi wake wazama ukugenqula umthetho ukuxotshisa amalunga edale lephalamende lecouncil law esalilunga ledale lephalamende kodwa kwehlula. Lokhu sokuchiye imibuzo eminenge yokuthi kanti vele uChabangu ulusekelo lukabani kunkokheli. Imizamo yokukhuluma laye ngalolu daba yehlule. Kolunye njalo udaba olufanayo ukhetho lokudinga ozamela isigaba seBikita West edalele parliamente lwenziwe lamuhla kulesi sigaba kulembiko yokuthi abebandla lezano PF bebesethusela abebandla eliphikisayo leCCC. Kodwa abezanu PF batshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso. Inhlanganiso ebona ukuqutshwa kokhetho olukhululekileyo eZesn ithi bekulabantu abanengi kakhulu abavotileyo kulolu khetho. Impumela izaziswa kusasa. Lolu khetho lwenziwa ngoba omunye owayemele ancintise wabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi. Isigodlo sommeli wele Palestine eZimbabwe lamuhla sibambane lenhlanganiso ezijiyeneyo phansi kwenhlanganiso ethiwa Friends of Palestine betshengisela eHarare phezu kwempi ye-Israel lebutho leHamas esibulele inkulungwane zabantu. Ngemva kokwethulwa kwamazwi ngummeli wele-Palestine eZimbabwe u-ambassador Tamar Al-Masiri lesikhulumeli sebandla lezanu PF u-ambassador Chris Mutswangwa abatshengiselayo laba bafole emgwaqweni belubhekise esigodlweni se-United Nations, European Union leseBhilitane lapho abachiye khona incwadi ezilezikhalazo zabo bekhalaza ngokumiswa kwempile. Abatshengiselayo laba babalisa izizalwane zakwele-Palestine nezihlala eZimbabwe, abezigodlo zamazwe ambalwa abalisayele Iran, Sudan, leTurkey kunye labebandla lezanu PF. Kade betshengisela laba bebethwele amafulegi ePalestine kunye lamagwaliba atshengisa ukusola impi le. Kodwa ummeli welePalestine u-ambassador Tamar Al-Masri kazange abambane labatshengiselayo laba ngoba engavunyelwa ngumthetho phansi kwesivumelwano se-Vienna Convention. Kodwa emazwini akhe, umnumzana Al-Masri usole ele-Israel esethesa umlando ele-Melika ngokusekela ele-Israel.
The victims of Israel are mostly young children and old people and mothers who are pregnant, who are trying to give birth. They are being hounded by the most ruthless state machinery on earth. This is wrong on the part of Israel. It is wrong on the part of America to support this genocide against Israel.
Kodwa ummeli wele Israel eZimbabwe, Botswana leZambia unkosikazi Ofra Fari utshele iStudio 7 ukuthi ibutho leHamas yilo elaqala impi le ngenyanga kaNcwabakazi. Ngalokho uthi abajengiselayo laba kumele bakhuthaze ibutho leHamas ukuthi lichiyane lomkhuba walo wobudlwangudlwangu. Ngesizwe amazwi akhe ekhuluma leStudio 7 isikhulumeli sebandla lezanu PF u-ambassador Chris Mutswangwa onguye njalo umphathintambo obona ngezabalwa impi yenkululeko laye usole eleMelika esithi yilo elibangela ukungahlaliseki esigabeni seGaza. Kusenjalo, inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ eke yatshengisela ngenyanga edluleyo phezu kwalolu daba lamuhla ithe kayise kubambana labatshengiselayo laba ngoba amalunga ayo esesabela ukuthi engabotshwa. Ukubhubha kwaye ngumdlali wenguqu njalo wengumqeqetshi olodumo uRaman Gumbo kuthinte iningi kweleBotswana kunye lasekhaya eZimbabwe elikhala izimathonsi ngokudlula kwakhe. UGumbo obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasitshiya ngalolunye 59 ubhubhe ngolwesihlanu esibhedlela seFrancis Town kweleBotswana. Intatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba eseHebron kweleBotswana.
UGumbo odlule emhlabeni eleminyaka yamachumi amahlanu lasitshaka lolunye i-59 ubesanda kwehlukana leqembu lenguqu lemorupula yaWanderers edolobheni lePhalapem. Kubikwa uGumbo waqalika ngolesine wagijinyiswa nakwesinye isibhedlela eFrancis Town lapho adlulele khona. UGumbo ubengumqeqetshi ohlonitshwayo kakhulu kweleBotswana lapho athatha isicoco sePremier League leqembu leTownship Rollers ngomnyaka ka-2011. Umnumzana Zakaria Mzatsi wayengumdlali njalo osebenze kakhulu noGumbo engumsekeli wakhe emaqenjini athini ogoqela eleWanderers uthi ukubhubha kukaGumbo kumthinte kakhulu.
I've lost a brother, I've lost a father, I've lost an uncle to my kids.
Ngilahlekelwe ngumfowethu, ngubaba, umuntu obe eyikho konke kimi. Sivela kachana sonke, kuqala eZimbabwe.
Kukanti umqeqetshi weqembu leSwa Flamingos, lapho uGumbo akasebenza khona nyakenye, umnumzana Mandla Mpofu uthi uphelelwe ngesehlakalo lesi.
Dabukile lapha mina njengomqeqetshi lami engangikhangelele ukufunda kuye uRamani. Mina personal wangi inspire to become a coach. Xa sikhuluma ngenguqu nje jikelele, inguqu yako yakoBulawayo, inguqu yeZimbabwe, uRamani sibona ebe umqeqeshi omkhulu kakhulu.
OweZimbabwe odlale isikhathi eside kweleBotswana njalo wadlala loGumbo uqembu lesizwe, umnumzana Fabian Zulu utsho amazwi akhe enduduzo.
Umfowethu owayengumngani wami waye ngumuntu kade improtector kakhulu ku-national team ngesikhathi sikaFebish. I really loved the guy. And those guys who protected me bonge kabasekho emhlabeni. May their soul rest in peace. Willard Khumalo, Mesitis Banda, now Raman Kumbo. You haven't loved my karma, Gosha. Ngqalisa ukungena ku-national team. Being protected, besting umfana wema tepelele ndwe wange. And they took good care of me.
Odlalele iqembu le-Extension Gunners elibele kuBotswana Premier League umzana Diza abafana uthi umuyi uGumbo uyenzela umdlalo wenguqu okuningi kakhulu.
Ngibona ngathi iBoreni lapho leBotswana uRashubele impact enkulu kakhulu kudala sibili sokulesikhathi lapha. He's made so many strides kuBotswana football. Seyakhama players amaningi, sewina ama-cups amaningi leBotswana lapha. So uhamba kwakhe kuzajike lapha. Ilapho ekhona iBotswana football ngendaba zabo Rashiwa abafike lapha bayiphakamisa.
Inhlanganiso yeBotswana Football League itshengise inhlonipho kuGumbo ngokuthi kube lo mzuzo wokuthula ngaphambi kwemidlalo yonke ePremier League ezaba khona ngempela viki yonale. Amalungiselelo lomncwabo kade engakabikwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fube.
Okwezemaphandleni abakumsebenzi wempila kahle abagoqela abenhlanganiso ezimeleyo e-Community Health Working Group abongi lama-village workers bakhala ngokuqonga kwesilinganiso sabantwana abaphambaniseka ukukhula kwabo ngokuswela ukudla ukwakha umzimba lababulawa imikhuhlane ehlukeneyo kungenxa yokungafinyeleli imithi lamajekiseni okuhlomisa amasotsha omzimba okuzivikela esabelweni seMathepeleland North okunenga sikuzweni kunokuthaba dlamini esenkayi.
Abezempila kahle laba kumsebenzi wenhlala kahle kaZulu bathi imizi eminingi lapho abasebenzela khona ikakhulu eBinga lenkayi sebenanzelele ukuba isisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusehla seqhubeka sisiwa esikalini ngesizathu sokungatholi ukudla okulemisoco elungele ukwakha umzimba. Bathi abantwana abaningi bavuswa ngamalatshi aqede betshone ngawo elunyiselwa ngokufana labodelele kumbe umfushwa ongelafutha kumbe itamatisi. Umongikazi wemaphandleni unkosikazi Juliet Ndlovu yena osebenzela eThinde eBinga uthi lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu okudwala isikhudumezi sokuguquka komume womkhathi emhlubulweni lo ukuze abantu bazilimele ukudla ezivandeni lasemasimini. Unkosikazi Rachel Mholi omele isiqinti semenda esigabeni senkayi laye ugcizelela kokuthiwa ngunkosikazi Ndlovu.
Ngikhuluma nje wonje ngilabadala abanatha amaphilisi evillageini yami ofanele ukuthi abana bayathola ukudla. Lapho ngibona khona ukuthi kulohlupho kakhulu sachezi njengabagula umkhuhlane we-HIV. Yibo engibona ngathi kubuhlungu kakhulu baswela ukudla. Labantu abanatha amaphilisi e-TB baswela ukudla. Plazi nje labo bonke nje abantu ukudla ungathi akukho.
Abongi bakhala ngokusilela kokwelulwa kwengalo yosizo lemali kuhulumende ukuze kwehliswe ukukhuphuka kokuqhamuka kwemikhuhlane ebangela ukuzaca komzimba ngokusweleka kokudla okwakhayo lokuhlomisa amasosha okuzivikela. Unkosikazi Ndlovu uthi okunye njalo okusuka kube lukhuni kuqansa kwentengo yamaphilisi lemithi.
Ngokuzathola ukuthi omunye engazele evukelwe ngomunye umkhuhlane usuvuka wethu uzathe esuka lapha eclinic ethola kungela maphilisi sebemrepeuthi efamasi ngale endlini lakhuyabe ngela mali yokuthi ethenga ukudla sebemrepe efamasi ukuthi ethenga amaphilisi. So yonke lezi zinto engazifaka ndawonye umkhuhlane ukhula ngamandla.
Unkosikazi Jane Ngwenya laye ongumongi emangweni weWange ekhangele kakhulu insane kanye labesifazane abakhulelweyo laye uthi impilo yabantu bemaphandleni isengcupheni.
Omama baswela ukudla kulomsoco ngesikhathi bezithwele ngenxa yezinswelo ezibakhona emakhaya. Nawo ngokungani kuhle kwezulu ukudla kuyashota emakhaya.
Umholi wenhlanganiso ye-CHWG umnumzana Itai Rusike uthi ukuze ziqedwe lezi nhlupho kuyadingeka ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso zosizo ezizimeleyo zelule ingalo kulabo abaswelayo ikakhulu ebantwaneni labo mama.
It also calls especially in the rural communities for the strengthening and support of the Zundera Mambo program.
Sidinga ukuvuselelwa kwenhlelo ezifana lezi siphala senkosi ezazixhasa laba besendlaleni. Sidinga njalo uxhaso lwenhlanganiso zengalo yosizo ikakhulu ezigabeni ezifana lalezi osekulensane eziningi ezizaciswe indlala.
Udokotela omkhulu wesabelweni seMathebeleland North umnumzana Admire Kuretu uphendule iStudio 7 ngokulotshiweyo ethi lokhu kungaba liqiniso kumbe amanga, kodwa umangelo ukufuna ubufakazi athi yi-scientific research engabe beyenzile edlula ubufakazi bamabhuku abongi laba abalobe lakiwo. Kodwa abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kugatsha olubona ngenhlala kahle lulungelo labantwana olwe-UNICEF lwethule impumela yophenyo lwabo lukantulukazi oluveza ukuba kwele Zimbabwe insane ezedlula ingxenye yesigidi half a million zifubile njalo zizace okwamagama ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba, ukusweleka kwamanzi ahlanzekileyo kanye lengcekeza emakhaya. Nyakenye babike njalo ukuba inani labantwana abangaba zinkulungwane ezilitshumi lanhla 15,000 behlelwe yilolu hlupho lokwelatshwa imikhuhlane ephathelane lokusilela kokudla okwakha umzimba emakilinika. Ngimele iStudio 7 ngisenkaya ngingunokuthaba Dlamini.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokuthi abeZimbabwe kuthiwa bayanuka amakhwapha khona le kwele South Africa. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Babu Gande, akusikho qiniso kuyinhlamba okuyinto lokho. Umuntu weZimbabwe sowenziwa nje into yokuthi yonke into engabe imbi ifakwe kuye. Kuyenzeka vele nje emphakathini ukuthi kube khona umuntu onganuka kusiya ngokuthi khona enxa kwesikhathi ngumuntu ohlala ezitaradeni. Lapha kuhlala abantu ezitridini, lapha kuhlala abantu ngamakhaladi, ngamakhiwa, abantu abamnyama, lobu ngumZulu, lobu yini, wonke umuntu uyabe ehlala endaweni enjalo uzayi. So yikho okukhona, but ke ngendlela yokuthi umuntu weZimbabwe sowenziwa into eyokuthi nje kuhlekiswe ngaye sokufakwa wena le into eyinto embi kakhulu.
Ungasitshela ukuthi nxa abeSouth Africa besithi abeZimbabwe bayanuka abagezi, kungakho liqiniso yini lokho?
Ye, bakhona abantu abanuka ngokungagezi babugande. Lokho kuyabe kuya ngezimo umuntu akuzo. Umuntu ongokuhamba kwesikhathi indawo kalayo eqondileyo kumbe kwesathi umuntu osadinga umsebenzi, kunzima ukuthi ageze lo muntu abesesiba lamakha ukuthi azenza anukelele kahle. Wonke umuntu onukelela kahle kodwa uyabeke waba kusimo sokuthi anganukeleli ngendlela. Abanye abantu yindlela imisebenzi abayisebenzayo. Umuntu uvela ku-construction nxa engena emotweni ngengumchofo uzazwakala vele kule phunga elithile. Akusiyo nto emangalisayo.
Ukhona kungakubangelwa yini nxa kuliqiniso? Bakhona yini abangageziyo kumbe ukuthi nje ngabantu abasebenza nzima okubangela ukuthi begcine benganungi kahle?
Hayi, khona akusikho kuswela imali. Ngibona mina ngisebenze kakhulu kwele Zimbabwe, ngisebenze ku-industry, ngazosebenza kuhulumende ngingutisha. Amakha nje besingalandaba lawo, nxa ngisithi ngiyacabanga ukuthi even esikolo ukuzwa nje umuntu onuka iperfume ikakhulu amadoda, abe kungayisilo siko lethu ukuthi sikwenze. Kodwa njengoba sesihambile, nxa uhambile ufike ufunde khonapho oyabe uye khona. Yikho nje abantu abaningi kathesi sebekwenza khona lokho. Kodwa nje ukunuka vele komuntu kuyinto eyimvelo. Kwesinye isikhathi kube sekusenziwa yisimo sokuthi umuntu akazuzi indawo yokugeza geza lento ezinjengalezo kodwa sibubona kulapha eSouth Africa kakhulu kuyistigma kuba iscapegoat ukuthi umuntu nje ongabe uyabe ngasowalapha especially eZimbabwe abonakala ngumuntu ke omubi umuntu ongathi akakwazi ukuzinakekela umzimba wakhe umuntu oyisayo umuntu oyehliswayo yiyo into ekhona kodwa lokho okunye haya kusigoqile
abanye bathi ikuswela imali okwenza ukuthi bengenelisi ukuthenga lokho okuthiwa ngama-roll-on lama-perfume kungakho liqiniso yini lokhu kumbe vele abazihluphi abanye ikakhulu obaba ukuthi bangageza amakhwapha
ngisavalelisa abalaleli ungavele ubone isizwe sesigxila kakhulu ekuthini abantu bayanuka kumbe abantu banuka kamnandi yikho kutshengisayo ukuthi amazwe awakitha we-Africa wabantu abamnyama kawayindawo indlela eseyisana ngayo esizidelela ngayo kuyinto embi kakhulu ngibe sengicela ke bantwini bakithi ukuthi asikuzameni ke kodwa lathi ukuthi kungabi liqiniso ukuthi kuthiwe khona siyanuka asizilungisenini sivuke sigeze siwafaka amakhawuna lapho ngiyabonga libe lempilo enhle inkosi ilenzele kahle bantu bakithi thank you
Lo bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesiqhubala ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo sikhathi sinye
Kwezabesifazane lamhlanje usithandekile emhlanga uxoxa labo mama phezu kodaba lokonakala kumnotho welizwe
Siya lamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga lamhlanje sixoxa labesifazana abakunhlangothi ezehlukeneyo ukuze sizwe ukuthi abanye babo baqhuba njani amabhizimusi obuthengisa njengoba iningi liphila ngakho umqalisiziba ngonkosazana Phindile Gosha umqondisi wenhlanganiso ye Startup Greenhouse Academy oqoqetsha abesifazana lamantombazana kwezamabhizimusi
abantu abangomama esikhathi esiningi baphila ngokuthenga lokuthengisa okuthiwa yikuwoda lokuthengisa so ungahamba emamakhethi uma ungena endaweni ethawuni lapha ufika ethawuni kugcwele abantu abangomama bayathengisa abamanga i-regardless of the economic situation so kubonisa i-resilience yona leyana ukuthi noma kungabe kubonakale ngathi izinto zi-impossible kodwa abantu abangomama they always make a way so yikho engikubonayo embithini i-organization yethu ikhona ukugqugquzela abantu abangomama to keep on moving irregardless of the circumstances ngoba kuyafana lokudla abantu siyadla noma ungaze i-economy ibe nzima kodwa sima ukudla so abantu abathengisa ukudla baye bekhona beqhubeka ngama-business abathengisa into ezidliwayo asimi ukugqoka abantu babekhona abathengisa impahla zabo ezokugqoka and ungakhangela iningi labantu bona labo abacontributayo engathi improved entrepreneurial ecosystem ngabantu abangomama so we always try to create programs that will empower women and give them the necessary skills that will see them continue and excel in their different chosen spaces. So abantu abangomama amanye ama-situations awekho ngathi accommodating so sebe sikhangelele thina njenge-Startup Greenhouse Academy ukuthi yikuyini singakwenza ukuthi ama-spaces lawa abe-accommodating for abantu abangomama esidinga i-gender empowerment and
Unkosazana Bakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi kwesinye isikhathi abathengisa impahla ezitaladeni abatholi usizo olweneleyo kuhulumende.
Zakumende ziyaphathisa ezinye zakhona ziyaphathisa ngingathi khangelela kuma-training bayaphathisa ngikhuluma njenzeni kune-training kade siyenza sibambisana lazingado zikahulumente ukuthi abamabhizinisi abancane besifundisisa amabhizinisi abo bengawakhulisa njani bengayenza njani ama-strategies okuthi amabhizinisi abo abe-resilient bekwanise ukuzimela ngathi yebo-ke ziyaphathisa kodwa kukhona ezinye njalo njengamaloni ukuthi bayabe futhi kuphathisa ukuthi abantu abazisebenzayo bewafinyelele but amadimandi amanzi or amaqeda akhatha ukuthi umuntu azothola leyo mali engamsiza awakho friendly and abanye abayayenelisi.
Ilunga lebandla lezanu PF unkosazana Lindiwe Maphosa owayelilunga ledalela ephalamende okhuluma ezimele uthi kuningi abantu abangakwenza ukuziphathisa kumabhizimusi belandela inhlelo zikahulumende ezivele zikhona.
Ikhona imithetho, akhona ama-policies akhona abekiweyo phansi ayenza ukuthi omama besebenze kuhle, ayenza ukuthi imisebenzi yabo yonke iphumelele. But into eshotayo ngawo ukuthi ku-implement. Singathola abantu abasezigabeni, abantu abasemsebenzini, ama-councils, abantu abayiko abanika ama-licenses abadethana ngabantu, abantu abahlala phansi bona ababakhokhela ama-business nara ngekho formal, ama-informal traders bengahlala phansi bephumele edocument beyihambise kuhulumende. Ambone ukuthi kuyini engayehlula ukuthi be-formalize ama-businesses abo. So kudingeka ukuthi abalidayo, kudingeka ukuthi bonabo abasemsebenzini bayenze izinto ngendlela ezisemabhukwini, ngendlela ye-constitution, ngendlela kuma-policies ama-ukuklini izinto lezi.
Uhulumende uthi ulenhlelo zokuphathisa amabhizimusi asathuthukayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Kwezemidlalo, iqembu leNkezi Platinum Stars yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCastlaagar Premier Soccer League ngemva kokubuthelela inani lemiklomelo elingeke leneliswa ngamanye amaqembu ancintisana lalo. Okuningi yasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leNkezi Platinum Stars selile miklomelo ngamachuma isithupha lantathu 63 ngemva kokunqoba elikwenzela eSimbabwe nge-2-1 namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaobab. Akula elinye iqembu beselingenelisa ukufikisa lelo nani lemiklomelo, loba nje sekusele imidlalo emibili kuba isizini yalonyaka ifike komlindi uyacina. Njengoba iqembu elihlezi endaweni yesibili leManyika Diamonds lingenelisa ukufikisa imiklomelo engamachuma isithupha kuphela nxa linganqoba kumidlalo eliselelayo ngemva kokuba namhla libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele Cranbourne Bullets ngase National Sports Stadium. Komnye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leSheshamu libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele ZPC Kariba ngase Butter Stadium. Njalo omabili amaqembu lawo asengozini yokugunyulwa kusigaba sePSL ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusasa ngensonto, iqembu leChicken Inn lizavakatshela ele Dynamos ngase National Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leChicken Inn uPrince Matore uthi bazimisele ukuphenduka koBulawayo bephethe yomithathu imiklomelo.
Siyabahlonipha beqembu leDynamos, kodwa thina sibi sethu sivele kasila qembu esithi likhulu kumbe lingcono kulathi. Yebo, kambe kukhona lapho esinqotshwa khona kumbe sibe ngutshiki lobhanqa loba sinqobe, kodwa vele sihlezi sizimisele ukuncintisa ngamandla ethu wonke.
Eminye imidlalo ezadlalwa kusasa izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leyada lizadibana lele FC Platinum ngase National Sports Stadium. Iqembu lewangi lizancikilana lele Black Rhinos ngase Colliery. Iqembu leIslanders lizadlala lele Herentals College ngase Papa Fields. Iqembu leGreen Fuel lizemukela ele Cape United ngase Green Fuel Stadium. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizatshana lele Triangle United ngase Luveve. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leArnel Movers namhla letheso inkatha yokuba yilo intshantshu zesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Umqeqeshi weqembu leArnel uGutsi Mandire utshayele ihlombe abafana bakhe ngokwenelisa kwabo ukuthola ilungelo elokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Into ejabulisayo ungahlanyela masufuna ukuthola ukuthi uvule izinto ezikhanyayo, into ejabulisa umuntu wonke. Njengemuli yeqalelo sithabe kakhulu, sibonga kakhulu abantu bakhe besupporters from our sponsors
lo mkhosi uqhutshwe phambilini komdlalo obuphakathi kweqembu le-Arnel kanye lele-Adachi enkundleni ye-White City namhla emini. Wona ophelele Arnel linqobe nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo abaculi bethu lamhlanje sileqembu le-Rumba elizibiza ngokuthi Private Boys. Nangu umholi waleli qembu exoxa lo Ntungamile Inkomo.
Ngothanda ubingelela kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele ubingelela kusifa sincube abamazi ngongqondo ngqondo ehamba lapha nalo Duffman Indi nomnyamanyathi no Ford Ranger slumber jacket ibabafana be private boys abafana badabuka e Plumtree esigabeni sasedukwe shuthi sesihambe saba
namhlanje isikhathi so esesilomha sizalethulela ke ingxoxo le ngokugcweleyo kunsuku ezilandelayo ngoba isikhathi du sidliwe ngumakiti igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye